umthetho osifaka engozini kakhulu yile abayithi code, i-Criminal Codification Reform Act. Lo mthetho usetshenziswa endaweni ezijeneni, bayawunesikhiwa ngithi bayawu-interpret-a ngendlela abayabe befuna ngawo. Bayakwazi ukuthi wena ukuma kwakho lapha sokuphambanise umphakathi sesokubopha uyintathele izindaba usebenza, wakwazi ukuthi kumbe indaba owayibhala izolo isibangele abayithi ngesikhiwa yi-alarm and despondence, anything. Umthetho onjengo-court ususetshenziswe yonke indawo. Yiwo esingathi khathesi ususihlupha, kasihlutshwa ngabo-IPA. I-IPA yangani yalungiswa kodwa asisuthisekanga ngayo, kodwa yangani yakhitshwa. Kodwa khathesi umthetho lo owe-court yiwo osusetshenziswa nguhulumende wethu ukuhlukumeza intathelo zindaba abamela amalungelo abanye, abamela amalungelo ezombusazwe njengalokhu esikubonayo.
Yebo, lithi imithetho le mibi, kodwa uhulumende nxa ezivikela uthi kumele kube le mithetho elawula ukusebenza kwenu njengentathelo zindaba. Ngoba kungaba ngumhlambi kazelusile, kungasuke kube le nkinga enkulu elizweni.
Yazi, okuhlupha ngohulumende ukuthi odokotela asizeke size kuthiwa kulo mthetho othi umuntu engafa elatshwa odokotela bayabotshwa. Asizeke size kuthiwa amagqwetha nxa emele umuntu engangena ejele lalapho ayabe engelacala khona bazabotshwa. Kodwa nxa kuyindaba yentathelo izindaba, wonke umuntu okuhulumende labanye abaphandle abayenze ezombusazwe bonke babona ingani bayakwazi ukuthi intathelo izindaba kufuze zibe zisebenza kanjani. Yithi esahamba esikolo, yithi esikwaziyo ukuthi kufuze sisebenza njani, yithi okufuze sibe sihlala phansi njengentathelo izindaba sithi hayi, omunye wethu engaphambanisa sizamenza kanje. Njengalokhu esikubona kusenzwa ngodokotela kwabanye babo, njengalokhu esikubona kusenzwa yi-Law Society of Zimbabwe kwabanye babo ababengamagqwetha. Thina sithi sifuna ethiwa yi-self-regulation, sifuna ukuthi nxa omunye wethu engaphambanisa sibe le mthetho yethu yokugweba lowo muntu lokubeka indlela angalungisa ngayo izinto abe phambanise ngazo. Njengabanye, njengabodokotela, njengamaloya, why kufuze kube yithi sodwa esenza njalo ngohulumende? Yikho okuhluphayo. Yikho thina sifuna i-self-regulation. Ngeviki elizayo siyabe sikomnye umhlangano lomphathi ntambo we-information nabanye bakhe, sikhuluma ngomthetho ozayo kumbe abafuna ukuwuletha we-Media Practitioners Bill. Why? Umthetho lo ufuna ukuletha abayithi co-regulation. Uhulumende yabe kwelinye ingxenye, thina sikwelinye ingxenye. Sincedana ukwenza ukulungisa i-industry yethu. Esingakufuniyo yikuthi uhulumende ebesitshiwo ukuthi ungenza so siyakubopha, ungenza so siyakwenza so.